abakhuluma nomsakazi uSido 7 bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukuvula amavinkili la. Abantu abaningi behlupheka ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. Bathi bephula inhliziyo ukuthi uhulumende ufuna njalo ukuthi izisebenzi zithathele omunye umthelo we-tax okukhanya engani imali yakhona yiyo ezosetshenziswa ukuvula amavinkili amasosha, amapolisa labanye abezokuvikela. Bathi akuncedi lokuvula isikhwama semali yezisebenzi kahulumende esizabizwa ngokuthi yi-Civil Service Mutual Saving Fund esekunceda izisebenzi. Omunye wabathwala ngodaba lolu ngumnumzana uBert Masaraure okhokhela inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Atuli,
the Garrison Shops initiative is not a product of consultation. Now, as trade unions, we always believe that if government has an initiative which is set to benefit or to affect the workers that we represent, broad consultation should take place before such any initiative is endorsed as policy. Now, this is lacking, and this is going to be rejected by the workers.
njengesisebenzi sisoze sikuvumele lokhu. Yindlela nje eyokuntshontshela ezinye izisebenzi ukuthabisa ezinye kuzaxabanisa izisebenzi kuphambanise ukwenziwa komsebenzi
by the citizens of Zimbabwe at the moment.
Omunye njalo wabakhala ngokuvulwa kwamavinkili abezomvikela lo mthelo we-tax unkosikazi Mavis Chuma ohlala eMavuku eHarare.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shuwa, asikhulumeni iqiniso. Shwa, la kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi angiholi, ngihola i-2 bob. Bese kuphela ku-2 bob yena leyo abangiholisayo na ngikhiphe futhi eyinye ihambe iyefidimu le yesosha. Ngithi kumfida aphinde futhi ayithenge ukudla ezitolo ezichiphileyo. Ayi, angingazi ukuthi uhamba njani sibili. Siswela abameli kuleli lizwe, siswela abantu abangasimeli abasikhulumele ngoba lokhu sokuphambili sokuthoo much asazi ukuthi kwenzakalani.
Umnumzana Kido Msoko unobhala obona ngezozisebenzi kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Uthi kuyamangalisa okwethule nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Okumangalisayo yikokuthi khona kanti nxa sekwenziwa izitolo ezamasosha ezizabhadalwa ngabanye abasebenzi yindaba enjani yona le? Lake layizwa khonapha emhlebeni ukuthi khona kulabanye abasebenzi ababhadalela abanye. Even kumakhampani eZimbabwe la akula obhadalela omunye, umunye lomunye usebenzisa imali ayiholayo. Nxa sithi sesikubhadalela amasosha kanti abanye abasebenzi-ke baza kuba benjani? Ngoba labo balama-responsibilities there. Abantwana babo babhadala ama-rentals, babhadala i-transport, babhadala konke okufunekayo lapha emhlabeni.
Kodwa omele abatsha kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mnashe Mdudza uthi silungile isinqumo esithethwe nguhulumende.
Into yama-Garrison Shop iqakathekile kakhulu. Sikhangela ngoba kuyatshengisa ukuthi uhulumende uyakwazi ukuthi izisebenzi zakhe ezihlanganisela laba bebutho, laba sesipholiseni, laba asemajele balezifiso zokuthenga izinto bethenga izinto ezingaduriyo. So into le iyabaprotekta kakhulu ngenxa yokuthi izitolo ezabe ziphakathi kwalapho abasebenzela khona bethenga izinto ngemali eziphansi kulokuthi behambe phandle besiyathenga betshaya izigoroni labantu nje abasivilian. So it's an important thing ukuthi government iyananzelela ukuthi i-welfare yama-civil servants kumele ikhangelwe. So yinto eqakatheke kakhulu, azibona ukuthi kulento ingaba yimpambaniseko kuhlanganisela lawo ama-silo shops laza avulela bonke abantu nje abakhona.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi bazozama ngamandla onke ukulungisa umnotho obhidlikayo loba nje inhlanganiso ye-International Monetary Fund isamba kwethula umbiko othi ilizwe leZimbabwe lizayihluleka kwezokuvuselela umnotho. Ihlanganiso le ithi eleZimbabwe lidinga imali eningi yokuphandela uzulu ukudla okudale ukungavuni kahle eminyakeni emine edluleyo kanye nobukhohlakali okumangalisayo ikakhulu kuhulumende kaMnangagwa. Yimele isidoseze ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.